Siyabonga Gibbs Duve. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 womgqibelo mhlaka 21 ngombimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Lingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC Renewal Team liza kukhweza udaba lokuxotshwa kwamalunga alo edalele ephalamende emthethwandaba ngomvulo. Silengxoxo lomnumzana Nhlanhla Dube osetshiye isikhundla sokuba isikhulumeli sebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube. Uhulumende wakwele Melika uphathisa izakhamizi zakwele Bhinga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDC Renewal Team lithi seliqedisile ukulolonga amaphepha okukhweza emthethwandaba weConstitutional Court lowe High Court ngomvulo udaba lokuxotshwa kwamalunga alo edalele ephalamende. Usomlomo edalele ephalamende umnumzana Jacob Mudenda wamukela isicelo sokuxotshwa kwamalunga la kunobhala jikelele weMDCT umnumzana Dr. Douglas Monzora ngeviki edluleyo. Ngemva kokuhluza loludaba wanquma ukuthi kumele amalunga edalela axotshwe ngoba umthetho usithi ungekela ukuba lilunga lebandla lapho wakhethwa khona awuvunyelwa ukuba lilunga ledalela ephalamende. Kodwa amalunga la ayalandula lokhu esithi elokhu engamalunga ebandla leMDCT kodwa baxotsha umkhokheli walo umnumzana Morgan Tswangirai. Sixoxe lomgcini isihlalo webandla leMDC Renewal umnumzana Sam Siphephankomo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ya ngemande sizabe singenisa iapplication yethu kuConstitutional Court enye kuHigh Court esikucela ukuphela ukuthi bathi besule we bathi set aside iruling kaMdenda ngoba isan constitutional ayilandelwe iConstitution njengokuthi sixotshelwa ukubana sesifome enye part zange sifome part akula part okuthiwa UMDC. So siya ekhothi kuye set aside enye application zaye High Court. Ucele High Court ukuthi batshele i-government ime ukufaka ama-nomination days le by-election days so that i-Constitutional Court iqale i-reach i-decision. So i-Constitutional
lo ke ngumnumzana Sam Siphephankomo umgcini isihlalo webandla leMDC Renewal Team ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Njengokwethembisa kwethu izolo, lamhlanje siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lomnumzana Nhlanhla Dube ngokuthiya kwakhe isikhundla sokuba isikhulumeli seMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube kanye lokuphuma kuleli bandla. Ukusuka kukaDube esikhundleni kulandela ukusuka njalo kukankosikazi Priscilla Msiyayirambi Mshonga kusikhundla sokuba ngunobhala jikelele waleli bandla kumaviki ambalwa asandadlula. Asizweni umnumzana Dube echasisela uNtungameli Nkomo okunengi ngokusuka kwakhe kuleli bandla.
Uza kunanzelela Ntungameli ukuthi eminyakeni emihlanu ebedluleyo bekungadluli amalanga amabili wena lani singaxoxanga labanye njalo abalezinye indatsha kuma-newspaper, ama-television le ndawo ezinjalo. Kukanti-ke kufike isikhathi sokuthi uyafisa layo njengomuntu mhlawumbe ukuthi uke uhlale ngemuva ube i-backbencher, uke ubuke okwenziwa ngabanye, ukhokhe umoya, udinge njalo mhlawumbe ucijisa ingqondo le mibono yakho ngezinye izinto ongabe ungelaso isikhathi sokuzenza ngesikhathi uphatheke ngomsebenzi. Siyakukhwabitha, siyakukhuthaza, siyakuthanda njalo ukuthi sitshiye kwakhiwe. Bayatsho esintwini abadala inyathi eziphambi kwethu ukuthi akunyelwa emthonjeni ngoba usuthutha. konke okungabe kunakanelwa kumbe konke okungabe kwenzakele. Mina ngifisa ukuthi sikukhangele ngendlela yokuthi empilweni vele kuyatholakala ukuthi abantu bengavumelani ngento eziningi ezimbalwa, bavumelane njalo ngezinye eziningi. Xa kukhona ukukhubana okukhona, kuhle njalo esintwini ukuthi sikhumbule ukuthi hayi, iyalala ngenxeba kwedlule okwedlulayo. Okuqakathekileyo ukuthi inhlanganiso eziyabe zikhona zilo msebenzi eziwenzayo ziqhubeke ziwenza lowo msebenzi. Inhlungu zomuntu oyedwa kumbe ababili ziyakhulumeka kukhothi kukhulunyiswana umlotha. Ilale ngenxeba indoda iyaphola inxeba, kodwa umsebenzi lebandla lelo kumbe inhlanganiso leyo iqhubekele phambili.
Lo ke ngumnumzana Nhlanhla Dube osechiye isikhundla sokuba isikhulumeli se-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube, njalo uthi usephumile kuleli bandla. Uhulumende weMelika usethembise ukuthi uzaphathisa izakhamizi zeBinga ngokuthiyeneyo. Omela isigodlo seleMelika eZimbabwe umnumzana Bruce Wharton utshele ubese uyethekelele khona eBinga ngeviki yonale, wasezibonela ngawakhamehlo uncedo olufunwa ngabantu beBinga. Ukuze sizwe okuningi ngohambo lwakhe, uGibbs Dube uxoxe lesiphathamandla sesigodlo someli lo umnumzana Sizani Weza.
So okwenzakalayo ukuthi uhambe wabona iTonga Museum lapho kule mbali yabantu besitongeni. Then wasehamba wabona eBinga Craft Center, wasethekelela nje ama-projects ayasekelwa yi-United States Agency for International Development kanye le-Centers for Disease Control. Kuningi esikwenza lapha njenge-US government. Sisapota abantu abesitongeni endaweni zokudla, nokuthi beyenze izinto ezingabathuthukisa njengokwakha amadamu, ama-deep tanks, nokwenza nje ama-market garden.
Ye, nxa sesikhangeleke inhlelo zonke lezi, singathi libona ngazani ziyanceda yini kakhulu uZulu khona phephinga?
Ye, abe kunokujabula okukhulu esizini ngoba sibone lezinto ziye zizokhuluma ngo-ambassador zimtshele ukuthi into abayenze lapha indlela enhle kakhulu, ngoba hlambe kwenye indawo okuthiwa imuntini lapha kade ikhomishina lapha kade bevula khona idamu lelo elitsha, kukhanya ngathi abantu sebenata khonapha vele. So ukuhle indawo yankhona isibukeka kakhulu, le deep tank le lapho okutsha khona inkomo ngokuthi zingakele mkhazi. So bekuyinto abayithokozele kakhulu. Bekulenye njalo iproject esapotwa yi-Save the Children, le ipha abantu abangani badubeka abalendlala imali engange-$28 nyanga yonke besebenza le ecocase. Okwenzakala lapha ikuthi abantu laba bayenza umsebenzi bese beleda indaba zabo ukuthi bayenza umsebenzi onje bese bephiwa imali be ngenyanga. Bayenelisa ukuthi bethenge impuphu, bayenelisa ukuthi bethenge amafutha njalo nebhiso ukuthi yelinyanga nale. Njalo sike saphekelela futhi lesibhedlela eBinga lapho i-CDC esebenza kakhulu lesibhedlela lesi ukuthuthukisa nje inhlelo zokwelatshwa kwabantu abathi yi-disease quality control. So bekujabulisa kakhulu, abantu bazijabulela kakhulu lekhungeka into ezithuthukisa ukuhlala kwabantu njalo into ezithuthukisa lempilakahle yabantu.
Ye, mase sibona-ke khona ngapho-ke eBinga baba Weza, singathi kulabantu abangaki abazuza uncedo kunhlelo lezi?
Le program le-Save the Children ekade ngithumele ukudla, iy'namba zangikhona angeke ngalalazo offhand, kodwa imali efakwe lapha ifika 3 million. I-program le iqalise ngomnyaka ophelile, izaphela bisiye ngoJuni. So abantu laba abangatholi uncedo bazafanisa ukuthi la siza ya lakati soneso singani siri ngaba nenda.
Loge ngumnumzana Sizani Uweza isiphathamandla sogatsha olubona ngokwethulwa kwembiko kulo omela elemelika eZimbabwe umnumzana Bruce Wharton obekhuluma ke ecingweni lapho le Studio 7 esebhinga. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 5940, la ku 15455 kHz. Lila konjalo usithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.studio7news.com. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwabesifazane.
Siyalamukela kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana lilami owenu usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lomnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU endawonye lonkosikazi Rita Ndlovu. Isiphathamandla sebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Weshme Ncube njalo owayengusenator wenkulumane. Siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lamuhla bexoxa ngokuthi umnotho welizwe uphatha njani abesifazana. Ingqobe isikuwe mnumzana Sibindi.
Amafektara amalutshana azavuliweyo. Kunzima ukuthi amethe ama-price abo lempahla ze-China. So sebesenzani? Sebezawuthi impahla ze-China lezana abazilethe lapha bona basamanufacture. Sebethatha zona sebethengisela abantu ngoba phela i-business i-competition. Khonoko kuhle kutshengisa ukuthi uhulumeni sokufanele aphume lomthetho osegcekeni ukuthi impahla zenze ezingathi ezijiphileyo ezivele e-China zifunkuzolahlwa lapha. Kube lo mthetho wokuzinqabela izingelo ukuze ukuthi abantu bathenge impahla zakithi. Le nto yokuqala okwesibili nje okumama umdlalo wethile. Sibona ngathi ubudlela labantu abazobuqathekile. So ke nisakhotha uhulumeni ufanele ajinse imithetho avumele ukuthi wonke umuntu ole mali ungelandaba ukuthi uvele e-East, ngelandaba ukuthi uvele e-West, kavunyele umuntu ukuthi abuye lapha azovula ama-sectari abantu basebenze.
Nkosikazi Ndlovu, kambe lokho kutsho ngumnumzana Sibindi lakho ukuphatha njani abesifazana abalamabhizimusi lalabo abathengisa emgwaqweni?
Umuntu ongumama uyebona ukuthi ubabazala wakhudlile, umkakhe udlile, umntana kudlile, uyokuzala idlile. Kodwa ngomkhono wobizela le abantu abethu uyahamba eyodlala vele kakuyinkhaya ngaphuma eyodlala. Uyahamba mthokothi uyakwazi ukuthi inkhaya kudliwa ngalanga okungekho okungamelanga kwenzakala empilweni kumele umuntu adle kathathu ngelanga. Uzafica ukuthi omama bagcwelile izwe lonke, umhlaba wonke ejikelele uyahamba uzahlangana nomuntu weZimbabwe ethengisa izithi esegarajini lelinye ilizwe eZambia ukuthi ichithengise ama-ice note eZambia. Kuye ukuthi khonapho uyabemela phembi kazethenga impuphu yabantwana. Uma sekuta futhi esenza le zinto ezingamelanga azenze ukwenzela ukuthi athole imali, kuphinde kuyasetha umkhuhlane kuyesele umkhuhlane zami ukudinga imali. Ngiphinde futhi ngikhulume ngento ekhulunywa ngibaba isifindela le yokuvalwa kwamakampani lezigqekezelezi ezibuyayo. Ufika ukuthi ama-trade union eZimbabwe acela vele engasela ncedo ngoba vele abantu kabasasebenzi. Akusela income esasela indlini ama-union angikhona in particular i-clothing industry le-textile. Yizwe eziyafekthe wesi ngentela le ezigqokozelezi ezindala ezithengiswayo eziya futhi zisiphathele umkhuhlane.
Mnumzana Sibindi, ungathini ngokubona kusenzakala kwebesifazane? Ungathi bona balomthwalo onzima na nxa beqhathaniswa labesilisa?
Ngivuyana lo mama uMandlovu. Ngoba nxa sikhuluma ngokuthi abantu abasebenza, uzananzela ukuthi abantwana bayaxotsha izikolo. Abantwana sebexotshwa izikolo, obaba basuka sebenyamalala abanye baye eSouth Africa besiyadinga umsebenzi. Umamthala abantwana la ubaba lo msebenzi wakhonakala ungaye eSouth Africa. So umamthala sephele kanzima. Ungakhulunywa ngokuqinywa kwamanzi. Umama ngeyesofake athala umgomo esiya ezama ukuthi adinga iziborawo becela amanzi ebantwini. Xa kumbizisa la isicumula umlilo lwana kusela mlilo, abantu bayehleka ujusa lo njengoba sokule ama-prepaid lawa. Omama futhi ngiyongena egangeni siyadinga inkuni. So ungananzela uhlupho lonke esilalo umama kusuka kube nzima kuye. Kuyikho ungananzela kathesi ungangena ezitaladi ngabulawa lapha ntambame kusuku. Kula mankazana amancane asezama ukuthi athengise imizimba ukuthi bathole ukubhila. Yebo kambe asithi into enhle siyabasola, kodwa-ke ungakunanzelela asidingeni i-root cause yakhonokho. Kungenxa ukuthi silo hulumende oyehluleka ukuncedisa omama. lo hulumende oyehlile kuphuma lezi ezivambekayo ukuthi avukise umnotho welizwe ukuthi lawa amankazana abagcwele ezitaradeni baphathiseke. Sama-child-led families abantwana abancane uzanaze abagcine ukuthi ngogogo nalomo amandla okuthi ngogogo abagcinileyo ngo-anti babo. So umuntu ongumama ngeyohluluze ukwedlulisa ungazathi usile egoli umama sebengela kolapha behambe sayidabula pho into esasingayazi. Ungazibona umama sayidabula kuyatshengisa ukuthi ilizwe into sezizimbe elizweni. And omama bekafika e-South Africa bafanele bobaba baselindawo zokuhlala sebe-abhuza khona ngalo sebengubaba usembizabo uyahlale sonke lapha sokusiba nje lo mtshado ongalungiselelwanga. Sebehlaselwa imikhuhlane sebezala abantwana khona la bantwana bakhona uze abuye ngabe ezithola amabhesi ezike sokunzima. So konke kuthaka kumamama ngelo kunzima obukhulu.
Siyabonga. Ungasigqibela lingxoxo Nkosikazi Ndlovu.
Cabanga ukuthi elizweni ngaba nokumuntu siba lombuyo ofana naye okuncedisane ekwakheni ilizwe leli kusikela kugazi kuze kuyefika ebantwini. Sekukhulunywe ngubaba uSindi ukuthi uyezwa kuthiwa umama labana bahamba bethengisa imizimba babe bengasintando yabo kuyabe kuludubula isensi. So sicela ukuthi sicela uhulumeni ozile ukuthi akhayela nazilelo mama ukuthi omama aphila njani abanakekeli. Kuwakhayela sesakula welfare eZimbabwe. I-welfare yukuthi kumele ube netikiti lephathi ukuthi ikhadi lephathi yakho liyikhala bani ukuze uzithole uncedo elizweni kube kanti akumelanga kube njani.
Sibonge ke unkosikazi Rita Ndlovu isiphathamandla secelele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube njalo owayengusenator wenkulumane obexoxa endawonye lomnumzana Ambrose Sibindi. Isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU lithiye indlebe njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami owenu uSithandekile Mhlanga.
Siyabonga ke Sithandekile Mhlanga ube sethulela ke uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane njengokutsho kwake thiyani indlebe ngevikezayo uhlelo linye. Make me happy ingoma kamafikizolo isigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ke ukuthi besilani. Ibandla leMDC Renewal Team lizakhweza udaba lokuxotshwa kwamalunga edale lePhalamende emthethwani ndaba ngomvulo. Sizwile ke umnumzana Nhlanhla Dube yena osechiye isikhundla sokuba isikhulumeli sebandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa igama lami nguChris Gande Lilani.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela.